Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabani laphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukume baye ngathi bayoregister ukuvota kwenzela ukuthi sonke hleleli ukuthi i-election elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Kwezemidlalo silengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ngobudlwangudlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona, kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo atshiyene alichumi iphakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo owenziwe eHarare kumaviki amabili adluleyo, njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, sibuthele Chris. Besibuthele Chris, sikhuluma ye, sikhuluma nje uku-encourage omama ukuthi omama yokani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukume baye ngathi bayoregister ukuvota ukwenzela ukuthi sonke hleleli ukuthi i-election elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ukuthi kumele sisekele, sisekelane omama. Nxa kuyikuthi umama uyafaka ukuthi avoteke, sisekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla atshiyeneyo?
Singamabandla atshiyeneyo, kodwa njengoba niyakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election, kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansila oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi, kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho. So sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane as omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla atshiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongo yenu?
Sicalile into le yaqala eHarare, yenzakala imithi yabomama. Nalaphi siyenzakele futhi izayenzakala amaprovinsi wonke, size sijayelane ukuthi kumele sisebenze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona, okungani yiko limele lungise khona?
Hayi, khathesi akunanto ekhathazayo, ngoba already vele i-leadership yama-parties eyaseyabomama sisethile ithoni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi kuthiwa omama kabahlangane kwelaphana bengama-parties atshiyeneyo, ngoba ama-party ona la ngu-8 kwathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozezi-parties zilabantu abababekeleleyo, ngoba vele ithoni already siyasethwa ngama-parties.
Alo-ke ngonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet, bukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
We'll be right back.
izakhamizi zedolobho le-Cape Town e-South Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elitshayela tshisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalichumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg, unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesuswa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community wall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 ukuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlasele khona ngamanzi besiyagcinwa kuma-community wall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kutsho ukuthi nje ngoba kuzenzakala eCape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abeyingxenye yalokhu yalezo zikhukhula.
Kutsho ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhonapho khona ke khona kube njani? Akula ngitsho lezulu elincane elifikile.
Awu, isimanga esikhulu kakhulu ngoba izulu lelo ngisilizwe eCape Town zalibonela kuma-TV, izikhukhula, khukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngitsho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje, kuye kwaba kulo moya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika, lo moya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba abezomkhathi bethi nge-weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Hello ke ngukosazana Victress Mathutu isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende le-Conservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane unkosazana Noma Mliswa uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama-queue yakwazi, it was very nice, very peaceful, no long queues. Hayi, kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lekuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organized and akula amapholisa ayelimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peaceful. Ifika khonapho, it's so straightforward. Bakubuza ibizo lakho, bakunike inamba yakho, uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumeleleyo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana ukuvotwa khona duzane lakhona?
Akula, akula vele, hayi akuhambela wedwa, kulo muntu okumele ukuhambela kuhle ule njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something and you know it's all just normal, you know.
Manje ama-results angikhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Hello ke ngunkosazana Noma Mliswa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngevikezayo.
Kukhulu hayi la mathuba esithi asethuba lokuthi uyangena kilo nje uphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi lihle ukudlula izolo kumbe lamhla.
Kahle kahle bhutwama, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzweka zeZimbabwe ngisebenza njengomgcinimali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweleti kakhulu, futhi kuyakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelele ukuthi uzabe ufunda izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Okuzakwenza kufunda kakhulu yikusebenza nje kwambana labanye abantu kumini nje esingathi ngesilungu yi-teamwork ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo nabangani siyaphambili okunye futhi esizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathi yileli elingathi liphambili yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje kizo zonke izinto ma singakhuluma nge-technology ma singakhuluma ngezemali ngoba imali yabisenitshenisa umhlaba wonke laba abantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana nathi ezasisebenzela thina
lapho usukuqedile ngale mfundo zakho kwele melika ukhangelela ukuthi uzabuyenzani lapho uzabusebenzisa ulwazi lakho
basikhangela nje iprogram yakhona ngathi bayihlele kahle laba abantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakampani asakhulayo ingxaki esingathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside nje eziningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi la makampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukuza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imitshina leyenza kumba akhule emelise ukuthengisela amanye amazwe.
Alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ungumgcinisihlalo amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasokhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafowembuna
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Sakubona ntungameli, linjani balaleli? Ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje.
Kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni?
Sokuyisikhathi sakhona-ke ukuthi-ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hhayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisa-ke ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi. So-ke ngalolo daba kube lokuthi-ke ungakhumbula ntungameli size sathi thina asingeni ekhethweni-ke sizama ukufuqa ukuthi sitshengise-ke umhlaba ukuthi a-a lapho kulohlupho khona kulokuqilibezela ekhethweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voter roll. Yona i-concept ye-biometric voter roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC. So ngaleso sizathu-ke sizinike-ke ithuba lokuthi-ke njengoba i-biometric voter roll isiyinto ephilayo sesilohlelo-ke lokuthi singene phakathi kwabantu-ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu-ke oku-voter roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale-ke beqaphele belungele ukuthi xa kuqala lokho kubhalisa bazibone belelungelo lokubhalisa. Okunye sikukhangelayo kakhulu-ke yindaba yezithupha abantu bezimbabwe abaningi abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqe-ke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zathu ukuthi sizatho bani engalazithupha ukwenzela ukuthi-ke silungiselele ukhetho olufaneleyo-ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu wezimbabwe olesifiso sokuthi akhethe-ke lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho.
Kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani? Siyake sizwe ngezikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukazi lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni. Kuhamba njani lapho eselifike khona?
Lapho esesifike khona yebo ye kungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele kokuphela. Zikhona le ndawo lapho lapho ukwethusela okukhona kodwa ungakhohlwa ukuthi okakakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama overdrafts ngesikhathi ke kungenwa emaplazini ungakhangela ke katesi ke ama overdrafts sokusele ke yona icommittee yona ekhokhelwa ngitswangwa kodwa ama overdrafts amaningi ngathi asisakungeni lokho ayisikho esakulwelayo khona ukuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni kusale nje lo ngokuyabe ukuthi kubaliwe lapha lalapha yana so sikhangeleleke ukuthi abantu bathathe lo lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu behlile kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke ngesilungu abantu badlule kuloko kuthiwa yitrauma ikakhulu abantu emandebeleni uzafica ukuthi badlule kutrauma kukuraundi bavele badlula kutrauma ka-2008 lapho kulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamalala kokuphela angazakali badlule kikho ke abantu bakithi so ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo sibakhuthaze sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobo bikhona kulaphana kasilungiseni sonke kahlale
uphose lokugcina uvalelisi zakhamizi MP
ngiyabonga ke ntungameli ngiyabonga zakhamizi kodwa ke engingalitshiyela lona ke lekuthi ke qaphelanini ke katesi kakusadingeki ngicela abantu bezimbabwe bonke ke babekwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa sasisenza izinto zethu silungisa izinto zethu emakhithini ethu sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayesincindezela nanguphoke lo mgabe sesincindezela sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhithini sikwenze lokho esifuna ukukwenza simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe sesifuna abantu bethu basebenze sesifuna abantu bahlale kuhle sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo hathi lokho abakwenzakala okwenzakala ukuthi batshontshelwe impilo yabo kurobhati mgabe lezanupf
hayi siyabonga mnumzana bebebe kukuhle ukuba lawe kuhlelo
Siyabonga.
Veli lalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli wenkayisawu zedalele ephalamende njalo engumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi izokulima kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenziwa ngabantu khona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayithuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizinesi kakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa ayathuthuka kakhulu amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumende weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandla zomnotho awunikeze abantu abansundu bese kusithi ke phakathi kwalodaba lokuthatha umkhonomi kulodaba lomhlabathi bese kusiza udaba lwezokulima ukulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamayelungu lokho kuyinto yamabhunu so ke sithola ukuthi ke thina ma usisiza ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abangakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe silabafowethu abafuye inkukhu lapha yamascral benza kahle kakhulu kanti lathi senza ama ezokutrena lezi siba siempower abantu sibona ngani ibhizinisi lenkona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi kwezokulima lezi kahle kahle zenziwayo kanjani so ke kuyathuthuka kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazona lezo so ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu besesenza la ma-business sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lwengatsha zikahulumende
wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa
ngathi mina esengibaziyo so far abantu bonke abasekulimeni abalimayo imbhida endaweni eziningi ningi abantu basuka ekhaya abanye basuka eHarare abanye basuka kobulawayo ngabafowethu balutshwane ama-local South African abansundu abaqakathekisa kwezokulima ngoba kabakakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle yinto enjani. Sile sikole siye besisebenza naso ku-advertise ukuthi kuyafundiswa abantwana ngababuya ekhosini ku-aplaye abantwana abangu-3 kuphela nabangu-3 bona abangamabhunu kuphela abantu abansundu kabakakuzwisisi kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuyake lapha e-South Africa bafike bathethe lawo mathuba bafoti abalima kakhulu ngale Free State ama-break record kanti asibo bodwa nje baningi endaweni eziningi lapha eGoli abalimayo ngandi abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha e-South Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi siyazama ukuqalisa kasha sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kusuka kubuya abamhlophe nje kuphela abelungu yibo abazayo abansunduka abazwisisi balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kuthathe nomkhankaso sisazama ukuthi singene ivini lama-ofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso wokuthi abantu be-South Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali yikho abasha khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kubo-Shoprite kusona ukuthi bayakwazi ukuthi isipinatshi lesabafika ko-Shoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Ma befuna ukuthi bathathe umkhono kubeke ezandleni zabo kabaphatisipete kakhulu lakho ezigabeni zokulima. So yikho silapho ukuthi senze ukuthi sithuthukise sipromote engathi indaba zokulima ukuze i-SADC region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze i-SADC region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi ku-SADC region, njalo sisebenzise i-technology yenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele ekulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali phendelani balelithi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima eseSouth Africa. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi, Bosiphunyuka go Chief Sikhobokhobo engowebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswandirayo. Siyakwamukela kuhlelo. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunengi okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu kunengi esikwenzayo. Siyahlangana njengabomama sisenza amaclub emaclubini ethu laphana sinamathuba ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC ngatsho njalo sinamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi kungenziwani nokhetho lokuthi sinanzelele ukuthi abantwabethu asebekwanisile iminyaka engu-18 sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana bebatholele uncedo lokuthi bazuze izithupha nabanye abadala abakhulileyo abangomama abanganazo izithupha ngendlela ezijeneyo sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu une-coming election kumele abone ukuthi avote. Kube kunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalungi ngoba bonke abantu bakhalela i-change.
Okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini?
Kuningi esikukhathaza okukhaleleyo okukhathaza kwabomama. Okumqoka kakhulu izindlela ezokuphatheka kwabo kwezempila kahle. Izibhedlela zikhatshana labantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe imikhuhlane icine ingaselapheki ngenxa yokuthi babe kukhatshana ukuthi beyefika ezibhedlela. Izikolo nazo imali ze-school fees njengabomama siyahlupheka kakhulu ukuthi sifenelise ukureyiza imali zokubhadalela abantwana ezikolo. Njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi. Thina ngapha-ke ngakosifuninga siphila ngokulima. Manje amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali. Okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacinga uthengise konke ukudla. So luhlupho olukhulu oluhlangana nabomama lona. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide. Kuyabagugisa khokhana omama. Omama bakithi ngapha bathuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi bathwala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza.
Isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani?
Isibhedlela kuthiwa yiMvuma Mission Hospital. Usuka lapho mina engikhona ngingasabani abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers. Kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze ikliniki siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka-15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali. Ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu. Silenhlanhla ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silase seMvuma Mission. Singaphansi kwemishini yonaleyo. Akukaze kuswelakale umuthi noma izinto kade zinzima njani. Kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili. Kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khonapho.
Imali yama-school fees ye le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini. Zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo?
Nakho kulobunzima. Abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aqhele nzima ngokulwisana nabazali. Yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima kathesi ukuthi baza kwenza njani. Amabele asanda kuwa ivalue kathesi olwalo ivalue beliyi-$5. Manje abangasithengela kathesi bekhuluma ngu-$3 abadala abalezikweredi eziningi ezeminyaka. Okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama donors asebenza nawo lapha sile SMD le World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo okuphango lwe-iGet olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana. So sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani, siwathungela impahla zokugqoka into ezinjengama-pads ama-reusable. So kulapho-ke kungani kuba ngcono.
Kulohlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote. So lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu, bona ingani luzancedisa kakhulu yini?
Silulindele ngamehlo abomvu. Silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change. Bakhala ngabantwababo abahlala egangeni abadlala empuzi bona befundisiwe. Balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini. So nxa lungaba khona uhlelo olunjengalona lolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo ingenzakala. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo-Councillor Sambulo Maphosa the Ward 25 eNkayi kwesiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga yikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani ke sikhangeleke ukuthi besilani okuqakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalithumi eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama lami nguChris Gande Lelane.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.